VOA Ndebele.
Alifuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathini ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe. Bokutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leZimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi, lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-ZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19 usithu ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ungani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lodubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esifake emaphepheni ethu. So asikabi kwazi ukuthi uza thethwa nini, kodwa silethemba lokuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele undaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics abasinika wona mihla ngemihla abaka cacile ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezemthethwandaba. Ungasitshela okuningi ngalo.
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la mazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoyo sixoxele sikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi, nguJulay Moyo okhulumela amazwi agcunula abantu. UJulay Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona. Abantu bakobulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sichibani ukuthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakobulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kusho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakobulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde. Imali leyo vele vele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana utenda ebithi wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU-PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi akhele abantu izibhedlela njengoba phela nanku uLokhuzeni uJulai Moyo yakhuluma ukuthi hayi nxa kuselakala uLokhuzeni equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho baya beza utshela ukuthi uzibhadalele, uyakubona mfowethu, uzibhadalele khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona, uyabe uzibhadalela, angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanyamazwe into lezi zonke lezi zenziwa nguhulumende, but because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba otsotsi oguluva imali yana vele iphelele esikhewini, angithi uyabona. So uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjeyani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Wakhayena lapho emathebeleni dla kulamalahle kule golide kulani kule nhlanzi yonke into ikhona khona, uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigila mkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ukubana ule gcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele uba ngodandahead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe, ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Heyi, ayakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni, leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike koBulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo kasisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osofuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ichukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Sibe sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlala, sisibulala into okuthiwa yikudla. Sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoke sesicela kubana alibana basivumela ukubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba singama-1-1, akwenzi ukuthi sihambe siyihobho ngathi siyalesaba leligcikwane kodwa ha sibe sithwa senzima sibili. Angazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ukubana kwehla basehlisele kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile thiwa yi-social distance esizama lathi ukuyenza kodwa sokunzima kithi ngiyabonga
Esalubonani balandeli abahle baka Studio 7 ngiyalibingelela gama lami ngonkosi kona khuphe mvela ekheze womstedi hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde waeda futhi amalanga amanye phezulu hayi sesizafelwa ngabantwana abantwana bakufa thina njengoba sisemazweni akatshana khonapho eBotswana utamabhota azavulwa mhla kunini asikwazi sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi hayi hayi asesithwele nzima bakithi nga unkulunkulu uyangenela lokhu kuphele shiwa siyacela unkunkulu asingenele siyathandaza imithandazo nsuku zonke sithi unkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule siyacela sibili balandeli bonke cela sibili ukuthi la balandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinhliziyweni zabo banike izinambu ukuthi labo babangene kustudio bakhuluma kusezinhliziyweni zabo
ufortune yone wanje iqiniso elihle ngalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela because asikabile iqiniso ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi asikabile direction so andubana kuyayenza kusiya ngami andubana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi
hayi kubuhlungu lokhu more sekwenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi ebala amakoro yori ikorona iqale kubo ama-governments abo agenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya ma befika lati kubo-China City la sibadudule ya lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokuzenini laphana ekhaya lapha bekududule ayikho enye indlela kuhle ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela
ngivuka njani bahlaziyi alali siyavuka ngapha lokho asibona indaba lokho liziphosela kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le ye-China le ngasese lonxolo lami kuyazama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubhururu wami ose-China khona ngale ngizwe ukuthi uhamba njani sibona ama-Nigeria engani angani bayahlupha kodwa kuthi hayi khona indaba ayikho njalo labana abantu bafuna wonke ama-African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endlini ahlala khona wagcine ecatshile wakhipha edroom kodwa bathi bayaphenduka ngase ngibuza kuthi waye sibona ama-Nigeria kuyiwama phambili wathi hayi khona ukuthi ama-Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana abe yigroupu njengoba eda ukubona khona phana egoli kobo yibhomba kuthi ma ungayi-China nje reli one sase begcwele bonke sebemdefenda lakho kunjalo
banomomobi laba abantu yazi abanandaba kayazi kunabantu aba-pregnant two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungelamali yelozen ye-hotel yabo balibuthanza onda imvula iyanetha abantu bagula already sebebula yi-flow iunderstand abantu bagodola ngoba baphongu abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebabanikeza at least ama-one hour abanye ama-30 minutes yabo but uma uconfuse ungakwazi lokuthi umempe uyajika umbe kanjani yabo ungakwazi bese laba abamithiyo bagula right now because wale about 4 days bephandle lokhu bebahanqa anti lokhu behanqa abantu bebahanqa kanizinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bami ngamalingama for 2 minutes babelokhu belehanqa behambe lebhodelandi behambe lejika le bebuye futhi belehanqe libuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalela ukuthi bebelaphi abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebela ngutshe Morris yazi ngutshela ngaze ngibona into enje so yazi lokhu kubuhlungu kwaba imali mina ama-WeChat basuspend kulabo 2 months ama-WeChat edwa esuspende awukwanisa ukutransfer imali awukwanisa ukwenzani iunderstand ama-WeChat asebenza ngawo ama-students abantu uma bekwafuna ukusisiza bathumela kwama-students yabo abasisizayo ukuthi silokho maybe ukuthi udle yabo especially thina esingapha kule i-province iunderstand ngoba abanye kumanye ama-province siba kufisa kodwa akukho tensi like ngapha understand so kunzima vele kakhulu ngitshele mna vele angazi ukuthi senze njani I don't know kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhenga izivalo barasa abantu amadoda wababamba ngakhona kubuhlungu vele mna yazi mna angaze ngibone into enje yazi nokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu bephatha kabi abantu abamnyama ngale ndlela akunjena uma uzothi uhlele nomchinese befike bethathe wena umuntu omnyama bethu baprotect i-corona wena ule-corona kodwa umkhuhlane waqala napho uye ingqondo bana nale betheste wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday oyili-China why kuyikuthi futhi i-corona yaqala ngawo bengathesti lowo mfazi betheste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho aso so ungabona mina njalo vele the way sengicake ngakhona so kule about 3 weeks into leqalile ah vela kulaleke kunzima kakhulu vona ukudla konkeni ngoba amashop abayalo uthando bengene amabhasi bayala isitimela onkadi uma ukuthi umuntu omnyawo uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-racism yakhona ibuhlungu if ngithiwa belungu bebesizonda bele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba 3 pain this is painful unfortunately mama ay no
hayi indaba yecorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophelelapha sipho ngokuhlala emathembeni pho ngokuhlala emathembeni ubona sukuphazamisele emcimbi emkhulu yamaphasika hhayi lapha kunzima
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwelemelika. Kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe lemelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo, kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha kuthula sibili, kuthule kakhulu. Abantu vele ubona qoqo esitolo, esitolo kuphela besiyathenga, kodwa hayi le traffic is very low. So abantu they are trying to stay indoors and bangahambi kakhulu sibili, kuyabonakala. So yikho kwenza kalayo bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha. So abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho, you know, ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyalo. So sonke nje singena ezindlini sivale, nxa ubhuka waphuma busemsebenzini obuye ushukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho. Yeah. Nxa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask, ube lama-sanitizer, ukline lapho osebenza khona, uzame nje zonke iindlela zokuzivikela. Lanxa ungaye esitolo uhambe ufake amaglove usanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba.
Konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela?
Izinto ezisilelayo ezitolo lo ama sanitizer, ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa. Lelo ama paper towels ubona qo lapho kukhona kuya rashini ukuthi umuntu athole 1-1. Konke nje lokudla inyama lani okudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenge, usudobha lawe kube kunye kube kubili. Awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenge, kuyabe kubhale ukuthi ungazowathatha kube kunenge, chiyela abanye lawo. So abantu vele sokujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngomkhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo, ubona kusenzakala yini lokho?
Okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-30 April, kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga, kusobala ukuthi uzamela landela abezempilakahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhatshanyana. Kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba, kodwa akukhanya ukuthi kuzakuba njalo ngoba kathesi we-reaching sesize sedlule i-Italy yona ngokwayo sesiyaphosa sedlula amazwe wonke amawe e-Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi okungcono alandele abezempila kahle.
Umnumzana Amandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Silivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege. Liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula. Leyo ke bekuyingoma kaSocks leJabere. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abengenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathintambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane lecoronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.